Umcimbi wokubumba linhlanganiso welezizalwane zeZimbabwe ezilihlekana lapho ezikhulume ngendubeko eziningi ezihlangana lazo kwelebhilitane. Umnumzana Lexington Dube ngomunye wabaqalisela inhlanganiso. Ke sizwe imbono yakhe.
Inhlanganiso yethu Sibanda kuthiwa yi-Bradford Association for Zimbabweans. Kuyinhlanganiso yamaZimbabweans ahleli phakathi komuzi weBradford. Injongo ingeyokuzama ukuthi sisebenzelane ndawonye, sincedisane njengoba sikhatshana lekhaya, ikakhulu izinhlupho esihlangana lazo empilweni. Manje-ke namhla umhlangano wethu ubungokuthi sihlangane ukuthi simise-ke abantu abayibo abazasikhokhela ngoba inhlupho ziningi. I-Bradford ngenye indawo elabantu baseZimbabwe abaningi kakhulu, inhlupho lazo zangkhona seziziningi kakhulu. Yikho-ke ukuhlangana kwethu namhlanje besisithi sibe lohlelo oluyilo oluzasenza ukuthi sibe lendlela yokuthi silungisise izinto zethu.
Abantwana bezizalwane zeZimbabwe ezihlala kuleli abawazi amasiko kanye lendimi ezikhulunywa kweZimbabwe okudabuka khona abazali babo. Umnumzana Wellington Moyo uchaza imisebenzi ebhekane lale inhlanganiso.
Lo Bradford sincedisa izimuli, sincedisa abantwana ukuthi bakhulume indimi zabo esinjengesiNdebele, isiShona, iSwahili. Sincedise njalo abantwana nama-assignments. Siyakwazi ukuthi abanye abazali bayathwala nzima ukuncedisa abantwana ngama-assignments. Yikho-ke phakathi kwethu silababalisi, silamanesi, silama-doctors, okutshengisela ukuthi khona wonke olodubo ku-community yethu eBradford uyathola ukusizakala ku-community yethu.
Into ejabulisayo yikuthi labomama bebebaningi kulomcimbi njalo bathi bazasukumela phezulu ukuze babambanise zonke izizalwane zeZimbabwe ezihlala eBradford. Unkosazana Isabel Dlamini ngomunye wabo.
Namhlanje besihlangene siliqembu leZimbabwe ukuze sibumbe iZimbabwean community uma nxa sihluphekile sihlangane sincedisane. Ngalokho nje siyathemba ukuthi ngosuku olulandelayo abantu bazabuya sihlangane manjena nguba sikhatshana sibe sincedisana.
Kwele Bhilithane lo lalo nguzibonele. Abanye bayafelwa kuswelakale labantu bangabamba izandla. Abanye bagulelwe kumbe bagule kungatholakali ongabavakatshela abakhuthaze. Abantwana ulimi lwabokhokho babo abalwazi. Izizalwane zeZimbabwe eYorkshire sezithe hathi lokho asobuntu. Yikho sebethe babumbe inhlanganiso yeBradford Association for Zimbabweans ukuqeda lolu dubo. Ngimela e-Studio 7 e-Bradford, ikamera mingu Ezra Jesus Banda.